eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 28 Nhlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yele kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuthi lo kanje sisebenzimeni. Akhona amanye amazwe asizwela isihawu. Okujabulisa kakhulu ukuthi iAfrika isebenzelana ndawonye lamayebazi ukuze bencedisane ukuthi bathuthukisane.
Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana ugcitshwe ngokulobelana izivumelwano ezimbalwa.
Kodwa ngasikhangela emanyuziphepheni nendaweni ezijeno sesizwile amanye amaminista ekhuluma nje besithe ama-NGOs afuna ukugenqula uhulumende, ama-NGOs awona izinto ezijeneyo. Ama-civil society organization asebenza ukuthi avikele amalungelo abantu.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights sisole uhulumende isithi uyaqhubeka ngokuhlukuluza amagqwetha angamalunga ayo kanye labo bonke abalwela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations isisungule uhlelo lokubuthanisa izigidi ezedlula kancane amakhulu amabili zamadola eMelika i 234 million yokuphathisa uZulu weZimbabwe obhekane lendlala lumnyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano bemisebenzi ehlukeneyo phakathi kweZimbabwe leBotswana oyiBinational Commission iBNC uphele lamhlanje eHarare. Lumhlangano ugcitshwe ngokulobelana isivumelwano esengeze imali ebithenjiswe ngeleBotswana isuka kumapula azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu isiya kubhiliyoni lamapula yokuphathisa intuthuko yeZimbabwe. UZulu weZimbabwe wamukele ngemibono ehlukeneyo udaba lokwengezwa kwesilinganiso semali ebolekwa nguhulumende ngoweBotswana isuka kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu amapula isiya kubhiliyoni. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Iningi labantu liveze intokozo, kukanti abanye bathandabuza ukuthi kambe uhulumende uzalandela izithembiso lezibopho kulesi sivumelwano. EleBotswana selithethe inyathelo lokwengeza imali eliyiboleka uhulumende weZimbabwe isuka kuzigidi ezingamakhulu amahlanu zamapula, 500 million pula isiya kubhiliyoni lamapula. Ekhuluma emhlanganweni nentatheli zindaba, umphathi ntambo wezokudlelana namanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthe umongameli Mokgweetsi Masisi weleBotswana lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa balobelana isivumelwano sokusebenzisana enhlangothini ezehlukeneyo zempilo eleBotswana lathembisa ukwengeza imali eliyiboleka eleZimbabwe. Ezinye izivumelwano zenziwe enhlangothini zomsebenzi kwezemigodi lokutholakala kukagetsi eZimbabwe. Iningi likaZulu liveze injabulo ngalesi sivumelwane okugoqela umnumzana Jason Matugule isakhamuzi seHarare.
Hey mfowethu, yele kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuthi lo kanje sisebunzimeni. Akhona amanye amazwe asizwela isihawu. Okujabulisa kakhulu ukuthi iAfrika isebenzelana ndawonye lamayebazi ukuze bencedisane ukuthi bathuthukisane. Njengabantu seke sithatheke sicabanga ukuthi mhlawumbe o-America nabo-Britain yibo bodwa abangasinceda, kukanti thina ngokwethu sisenelisa ukusebenza ndawonye ukuze sithuthukisane thina njenge-Afrika. I just hope ukuthi khona yinto nje ezaphumelela nokuthi yinto nje ezasebenza kuhle.
unkosazana Bethe Mlilo esinye njalo esakamusi Harare yena laye unqome kakhulu lesivumelane esithi kuveza ukuthi uhulumende uyazama kodwa waphanga wamkhuthaza ukuthi alandele izithembiso zakhe.
Mina I think sibili kuyancomeka kakhulu okwenziwa nguhulumende. Ngithi kaqhubekele phambili esenza imisebenzi efana lale. Kodwa ngifuna ukukhuthaza njalo ukuthi uhulumende wethu alandele izinqumo lezithembiso abazenzayo zingapheleli nje emaphepheni, which means ukuthi kumele ayenze i-follow up kulokho konke abakwenzayo.
Omunye ophe umbono wakhe ongosakhulayo uTyson Mkhulu uthi yena usafuna ukuthi uhulumende achasise ukuthi imali izasebenza njani njalo izakuza yimalini.
Hayi, ukuthi uncedo lwangkhona lolu aluzwakali ngoba thina sathi sisizwa okokuqala kwakuthiwa it's around $600 million uncedo lweBotswana, kanti sesisizwa kuthiwa i-1 billion pula. So mina sengikhuluma iqiniso angikabi kwazi ukuthi kunjani. Sesimelele uhulumende ukuthi laye sichasisele ukuthi imali esiyinikwayo sinikwa iyimalini njalo izasebenzana, plus vele hayi imali yangikhona sonke siyawazithaya sizincedele ukuthi wonke la ngamasela.
Umnumzana Trevor Nechikuni esinye njalo esakamusi Harare yena uthi uZulu kumele angaphangi ajabule kakhulu kodwa alinde kuze kuvezeke abakuchoyo.
So far sesisayine izinto eziningi kodwa izinto lokho zisiba wesi kwi-economy. Angazi ukuthi kahle kahle kufuze size sisayine izivumelwano ezinjani. Mina kimi vele lokhu ngakuhlukananga lama mega deals ayehlala esayinwa ngumgabe, kodwa lanamhlanje akula ukubambekayo esingathi umgabe wakwenza.
IZimbabwe sibe namathuba amaningi okulobela izivumelwano lokusebenzelana namanye amazwe ezithembisa ukuthuthukisa ilizwe kwezomnotho nakwezinye inhlangothi zempilo. Lawo amazwe aseke alobela izivumelwano ezithile lalo agoqela uRussia, China namanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights isisole uhulumende isithi uyaqhubeka ngokuhlukuluza amagqwetha angamalunga ayo kanye labo bonke abalwela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Embikweni wethulela namhlanje linhlanganiso ithi ikhathazekile njalo ngokuhlukuluzwa kwabenhlanganiso ezizimeleyo kanye labo dokotela abelapha abantu abalinyazwa ngamapholisa namasotsha kulandela ukutshengisela okwenzakale ngozibandlela. Ngokunjalo, inhlanganiso le ixwayise uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu njalo achiyane lokuhlukuluza abantu abakhankasela lawo malungelo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso ezimeleyo eye Habakkuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo.
Ngibona kumqoka njalo kuqakathekile ukubana labo abalwela amalungelo abantu benikwe ithuba kubana bakwenze khona lokho. Ngibona abasekeli amabandla ombangazwe kodwa basiza umuntu bangakhethi ukuthi uvela ngaphi, usupportani. I-constitution yeZimbabwe iyabavumela ukuthi benze njalo. So ngibona kuyinto enhle sibili abayikhulumileyo ngoba lapho bavikela amalungelo abantu bavikela amalungelo abo bonke bantu. Njalo khona lokho abakwenzayo kukhona ku-constitution kusisekelo sombuso selizwe saseZimbabwe.
Uhulumende uyakulandula ukubana uyabahlukuluza abalwela amalungelo oluntu loZulu nje jikelele. Uthe ekhuluma umphathintambo obona ngezemithetho uZiyambi Ziyambi emhlanganweni we-United Nations. Wathi yena uhulumende weZimbabwe usewahlonipha amalungelo oluntu ngokugcweleyo kodwa usuke ephanjaniswe ngabenhlanganiso ezizimeleyo abafana lani abasebenzelana lezitha zeZimbabwe emizameni yokugenqula umbuso kaMnangagwa. Uthini ngalokho?
Inhlanganiso ezimela amalungelo abantu azikho ukuze zigenqule uhulumende, zikhona ukuze zivikele amalungelo abantu. Amalungelo abantu akhona ku-constitution yaseZimbabwe nxa sikhangela u-chapter 4 we-constitution, kule-declaration of rights. solokho okwenziwa yilabo abavikela amalungelo into esemthethweni omkhulu waseZimbabwe, into ekhona esisekelweni sombuso. So akulunganga njalo akuqondanga ukuthi ama NGO kumbe inhlanganiso ezimele amalungelo abantu zifisa kumbe zimele ukugenqula uhulumende. Azikwenelisi khona lokhu, njalo azikho ukuze zikwenze khona lokho. Kodwa nxa sikhangela ema newspaperni nendaweni ezijiyeneyo, sesizwile amanye ama minister ekhuluma nje esithi ama NGOs afuna ukugenqula uhulumende, ama NGOs awona izinto ezijiyeneyo. Ama civil society organization asebenza ukuze avikele amalungelo abantu. Imandate yama civil society organizations amaningi. Singakhethi ukuthi umuntu wangkhona ngowe-MDC, ngowe-ZANU-PF, ngowe-ZAPU, ngowe-NDU, ngowe-NDE, ngowani. Asikhethi.
Nxa uqathanisa indlela uhulumende kaMnangagwa aphatha ngayo indaba zamalungelo oluntu, le ndlela uhulumende kaMgabe abephatha ngayo, ungathi kulobubelo yini kathesi?
Wathi eqalisa sibili uhulumende omutsha kwaba ngani kuba ngcono ngoba bevumela imihlangano yokuninginingi. Kodwa nxa sikhangela nje ngabinyanga lezi eziyisithupha ezidluleleyo, sokungathi sokungani sokupho sokufanane, ikakhulu nxa sikhangela okwenzakala esozwe eHarare ngo-August, lokho kwenzakala ngo-January. Sokungathi kuyafanana nje elokho kwakukhona embusweni wendulo.
Lo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Habakuk Trust, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-United Nations isisungule uhlelo lokubuthanisa izigidi zamadola ezedlula kancane amakhulu amabili, $234 million, yokuphathisa uZulu weZimbabwe obhekane lendlala enkulu ngenxa yokungani kuhle kweZulu lonyaka. Unobhala obona ngenhlala kahle kaZulu lokubuthaniswa kwencedo, umnumzana Makhalokho osekwethekeleleni kweleZimbabwe okwamanje ubikwa ihlanganelo mongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje behlaziya lolu daba. Ulokho uthi uze njengesithunywa se-United Nations ukuzoveza ukuzinikela kwale nhlanganiso ekuncedeni eleZimbabwe ukulwisana lendlala ebangelwe ikungananga kahle kweZulu. Uqhubeke esithi wenelise ukuhlangana lomongameli wamazisa ngokuzinikela kwe-United Nations ukusebenzelana laye ekulwisaneni lendlala.
Selikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Indwendwe zemota ezidinga amafutha ukuhambisa sezibonakala zizinde ukwedlula ezinye izikhathi emadolobheni amaningi elizweni lapho lawa mafutha esesilela kakhulu. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uhulumende ethembise ukutholakala kwawo lula kulandela ukukhwezwa kwentengo yawo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenyanga edluleyo okwabangela ukuthi kuqhamuke ukuthengisela. Intatheli zindaba eStudio 7 uGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu sokwenze abanini bezimota ezithwala uZulu bakhweze intengo yokuthwala abantu kusukusela ngomvulo wayona leyiviki. Intengo yokugada bayikhuphule ngoba bekhala ngesikhathi eside abasiqeda befunela ukuthenga amafutha okwenza basebenze isikhathi esincane. umango ongasuka eChitungwiza ruwa nothono usibizela amadola amathathu $3 ukuya eHarare ukuthi emzini njengeGlenora Glenville emiyeduzane ledolobho sezibizela amadola amabili isikhulumeli senhlanganiso emela izihambi ePassengers Association of Zimbabwe PAS umnumzana uBert Mafu uthi badanisiwe kakhulu ukukhweza kwentengo yokugada osokubangela abanye behamba imango emide ngenyawo besiya emsebenzini.
Sina njengePAS siyahlupheka kakhulu ukuthi abone ukuhlupha kakhulu ibili ngoba ekuqaleni anti yabona ukuthi ipiwe leyali yakhwela ithe isikhwelile uhulumende wangenela wafaka amazuko abamakhombi bayehlisa. So kathesi uhlupho lwepiweli futhi solubandile ukuthi amazuko lawo abe malutshwane then amakhombi lawo abe malutshwane lawo amalutshwane sephezi. So isikhalazo sebingeza ukuthi uhulumende njalo kangenele futhi abone ukuthi mina khona i-fuel iyabuya ngobuningi bayo emagarajini itholisane kwenzela ukuthi imota zingaba khona emgwaqweni intengo ziyakwela.
Uqhubeke ethi kulusizi ukuthi kulandela ukukhweza kwentengo yokuhambisa iningi labantu libonakala libanjwa ngamandla okuhamba ngenyawo ngoba bengelayo imali efunwa ngabezimota. Uqhubeke ethi njengenhlanganiso sebecaba ngokuhlangana labakahulumende ukuze bancedisane ngendlela ezinganceda uZulu.
Uma stakeholders lapha bekakhulu kakhulu sisakhangela ukuthi sibonane nabakhulu abe-ministry of transport nabe-local government abayiwo abayi-charge. So ihlelo lokaphumeleni kade besithendise ukuthi sizababona basinikeze sicebisane nabo then nabo ama-transport association laba ye bayazama kodwa-ke uzafumana ukuthi kuna khona abanikazi bamakhombi bavele bunamthetho wabo badinga imali ngendlela zonke nxa kuthe kwavuleka isikhala sokuthi sokule shortage base bathuthuze baphezu. So ngiyothemba ukuthi udubo lolu luzakwehla mna uhulumende uthe wangenela.
Kodwa ingcethi zezombusazwe ezinjengomnumzana Thenisani Ntungagwa zithi inyathelo likahulumende lokuletha amabhasi ezupco ngemva kokuba kube lokutshengisela phezu kokukhweza kwentengo zohambo bese kusobala ukuthi akuze kulondolozeke okwesikhathi eside. Uqhubeke ethi le kwakuyindlela yokuncedisa uZulu kodwa yenziwa ngesiphangiphangi kungela mali eneleyo eyaqondane lalolu hlelo osokuphethe kusimo esikhona manje.
Okokuqala izupho yayiparastatal ngama-80s up to engxenyeni singathi ngabo-90s yayiparastatal kwaba le-privatization ye-transport kwangena amakhombi. Izupho esingene kathesi i-state i-budget ayikho kwenelisa ukuwenelisa izupho okwakwatesi.
Kodwa uhulumende uqhubeke ethembisa uZulu ukuthi isimo siza kuba ngcono osokwenza abantu bangabi lethemba lokuthi kulamanyathelo amqotho ayenziwa nguhulumende. Ngempela viki edlule abahlangothi lokuhambisa ngempahla loZulu bethule umbiko wokuthi uZulu engakhathazeki ngoba ilizwe lilawo amafutha eneleyo kodwa udubo belingokuthi bawasusa njani kwelo Mozambique esiza eZimbabwe. Umnumzana Andile Masukisa kamusi arare uthi umbiko kahulumende uletha ithemba kodwa isimo siqhubeka sisonakala.
Imbiko leyo esizwa uhulumende nsuku lansuku ukuthi le nto izaguquka, amboni kule nguquko ezayenzakalala. Kunini lokhu sitshela ukuthi amafutha azabuya, isimo siyatshintsha, lakathesi awulanguquka.
Kodwa ezinye ingcithiko zenoto zithi ukusela kwamafutha kwingxenye yokuthi amabhanga akomakhelana kwele South Africa akade ethengisela ibhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ idola lemelika asemise ukulithengisela leyo mali okuyikho sekwenze ukuthi ilizwe lehluleke ukuthenga amafutha ezimota kwamanye amazwe. Lokhu kuza ngemva kokuba lawo mabhanga ejeziswa libhanga elikhulu lemelika elilomthetho owalisa amabhanga wonke ukuthi angathengisa imali yakwele melika amabhanga asemazweni angalabo budlelwano obuhle lalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Kuhlelo lwe-Live Talk lamhla kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwa ngabesifazane abakumabhizimusi kwinhlangothi ezithiyeneyo zempilo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Izivumelwano ezilobalane nguhulumende weZimbabwe loBotswana sezidale imibuzo ngemva kokwethulwa kwemibiko ehlukeneyo ngomongameli bamazwe omabili. Uhulumende weZimbabwe ubethe imali le efika amadola ayizigidi ezingamakhulu ayisithupha uzayiphiwa nguhulumende waweleBotswana, kodwa yena uhulumende waweleBotswana ulwandule lokho esithi limali izaphiwa osomabhizimusi beBotswana abafuna ukwenza ibhizimusi eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Edwin Dlovu endawonye lentatheli izindaba yakweleBotswana umnumzana Philani Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo ukuthi khona imali le ayiphumi kuhulumende weBotswana, ayiphumi kuhulumende weZimbabwe. Okwenzakalayo ukuthi izaphuma from amabhanga aweBotswana and izaba lesikhwinto yakhona kuthiwa yi-guarantee. I-guarantee le izanikwa uhulumende weBotswana, okuthiwa yi-sovereign guarantee. In other words, i-guarantee yakhona is at the level of government and not less than that. Okwenzakalayo ukuthi imali le is made available by the banks, and then baza specify ukuthi ikhishwa njani. In this instance, umama lo sesitshelethini ukhona izabe ikhishwa only when i-company e-applyayo isenza ibhizimusi lapha eBotswana laseZimbabwe. If it is a cross-border business, that's when engasebenza khona. Company lay must be company registered eBotswana. Uma i-company lay iseZimbabwe, kumele ibe in a joint venture. Imele ibisebenza together with the company elapha eBotswana. So into yakhona ukuthi bona bathi the advantage of into leyo ukuthi kuzabe kubooster i-trade between the two countries, ngoba amabhizinisi aseBotswana leZimbabwe babe kuthenga bethengiselana behlanganisa ingqondo zabo, behlanganisa amandla abo, and izimali lezi ziphuma emabhangeni awo eBotswana ama-interest rate akhona are far lower than ama-commercial rates esiwaziyo. In fact, they are called ama-discount rates or concessional rates.
Hayi, Mnumzana Ndlovu, lina lizweni ngodaba lolu. Sike sabona amaphephandaba kahulumende lapha ekhuluma okunye okungani akusahambelani nalokhu esikuzwayo.
Ye, thina sesibala amaphephandaba kahulumende laqamba amanga kwelakithi eZimbabwe lapha sezwe ukuthi sokutholakale ama-mega deals, umangameli welizwe uMnangagwa sekhulumisane naye eBotswana uhulumende. Yikho-ke sesibolekwa-ke izimali ukuthi sivuse i-economy, bahlaba umkhosi, kwangani sokumnandi sokukuhle sokunjani. Kodwa-ke thina esivele sisazi amaphephandaba kahulumende lezano-P F ungezabe sithi into eluhlaza, thina sithe sizokwazi ukuthi kayiluhlaza, ingaba mhlophe kumbe ingaba bomvu. Iqiniso kabalithandi likhatshana labo. Nanku sesivuka-ke sesibona-ke incwadi ebhalwe-ke nguhulumende weBotswana ukuthi hhayi kayithembisanga muntu imali, akwela mali abazayikhipha bayinika iZimbabwe. Basakhulumisana nje nge-trade ukuthi bayimprove njani. Esiqeda ukuzwa nje ukuthi bandaye kukhuluma ukuthi bafuna-ke ukuthi kube le improvement ku-trade between amazwe omabili iZimbabwe-ke leBotswana. Akula mali ethenjisiweyo ezangena elizweni.
Ye, Mnumzana Sibanda, ngokubona kwakho wena okwenzakalayo lokhu, kulakho yini kuvuselela umnotho weZimbabwe nxa amankampani wona lawo okuthiwa azaphiwa imali engaya eZimbabwe?
Yabona indaba leyo othi ngiyifake kanje, i-facility leyo mina umcabango lowo awuqalisi namhla. This idea yavela ngo-2009 abantu bahlala phansi bayivumelelana bathi no, asenzeni into leyo. At the time yayi-$500 million, which is about maybe $49 million or $48 million. And this thing yehlile ukuthi iqalise from that time. Abantu ama-ministers on both sides bahlala phansi baphikisana, behlile ukukhona bevumelane on angathi ngesilibesi ukuthi ama-risks, how to mitigate ama-risks. Kwakumele ukuthi nxa uhulumende weBotswana esithi mina ngizalinika i-guarantee izimali ezina zingabhadalwanga yimi ezabhadala, uhulumende weZimbabwe wamele thina mina ngizakunika i-guarantee ukhona amabhizimisi aphakathi kwe-facility le asiwatshintshe, asiwahlukumezi ngendaba ze-indigenization, asibathathele nxa ukuthi ba-involved in-agriculture, asibathathele umhlabathi, asibathinte ukuthi they're protected. So even like a Tesi, how far this arrangement can benefit the economy of Zimbabwe will depend on the political will on both sides. In the first place, it's not a very big amount. It's not a very big amount. it's an amount that is 1 billion. It's 1 billion pula between two economies.
Mnumzana Ndlovu, wena ke ubona njani? Ubona ngani kuzaphumelela yini?
Ah, kasithembi, kasibona ukuthi kule nto ngaphumelela thina sesithemba ukubona njengotomato. Ikakhulu nxa sikhangela kubandla leZimbabwe, lohulumende wezangaphandle. Nxa sinanzelela eleBotswana, kakhulu into eli-exportayo, i-economy yalo i-based kuma-diamonds. Singakhangela ukudla okuningi okusetshenziswa eBotswana, they import. By importing South Africa. So, we have lula nga lati sisala ma industry. Aqinileyo eZimbabwe. Sisalima. Si exporte uchako. Si exporte ama finished products. Izinto eziningi ziyeke eBotswana. So, we have leyo ndlela. Kodwa kathesi ngakhangela ukuthi lati singokhongozela. Kasisela industry yethu. Kasisalimi. Sesizingela emaplazini lapho ulima khona amakhiwa. Sesithwena sigamula izihlahla zizingela amabhalabhala. Ikho ke kanye uboni mina isivumelwano sabo lesi ukuthi ke singancedisa kathesi.
Alo ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le MDC ubexoxa endawonye le ntathela izindaba yakwele Botswana umnumzana Philani Sibanda. Kwezemidlalo izikolo zezabelweni zeMandebeleni zikhuthazwa ukuba ziqakathekise umdlalo webasketball ukuze zingaqhubekeli phambili zibhuqwa ngeziphuma ngasenyakatho kwelizwe. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla senhlanganiso yeLakers Foundation isikhumbuzo Ndlovu ukuthi kuqakathekile ukuba izikolo zakwele Mandebeleni zihlale zidlala umdlalo webasketball ukuze zivale umkhandlu okhona phakathi kwazo leziphuma ngasenyakatho yelizwe. UNdlovu utsho lokhu ngemva kokuba izikolo ezivele ngasenyakatho yelizwe kuyizo ezingqobe kumncintiswano wamankazana kanye lowabafana kumidlalo yalo nyaka yeLakers Foundation Under 16 Tournament.
Esikunanzelelayo ukuthi izikolo zangale kubo Harare nakumashonaland ziqinile njalo ziyadlala ibasketball emnandi. Ukuthi izinga labo lingaphezulu okwedlula izikolo zanga. Thina njenge Lakers sifuna silengqobe yokuthi singazama ukuthi sihlanganise abantu labo siba yenze lawo benanzelele izikolo zanga bazinanzelele ukuthi hayi igap play ekhona phakathi kwethu lezikolo zasentshonalanga kungabe kuyikuthi asisebenzi kakhulu kumbe asilasisekelo esiningi.
Imidlalo yeLakers Foundation Under 16 Tournament iqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo ngempela viki edlileyo, njalo iqembu leGirls High School elaseHarare yilo elinqobe kumncintiswano wamankazana, kuthi eleKhuthama High School yilo elinqobe kumncintiswano wabafana. Amankazana eGirls High anqobe osowabo abeNkulumane High nge-36-27 kufinal, kuthi iqembu leKhuthama High litshayele Mazowe High nge-36-32 kufinal. Imidlalo leyi ingxenye yenhlelo zokuthakazelela ukufikisa iminyaka elithumi kwenhlanganiso yeLakers Foundation yonayisungulwe ngomnyaka ka-2009. Linhlanganiso ikhangelelwe ukuba iqhube njalo eminye imidlalo yabantwana abale minyaka engaphansi kwelithumi lantathu phakathi laphakathi komnyaka, kuthi lapho umnyaka uzosiyafika komlindi uyacina iqoqe njalo imidlalo ezangenwa ngamaqembu avela kwamanye amazwe. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Awubuthelela kancane wemzulu Enkele pipa palaza, awuthele kancane wemzulu. Enkele pipa palaza, awuthele kancane wemzulu. Enkele pipa palaza, awuthele kancane wemzulu. Enkele pipa palaza. Bemalume, enkele kanti jwala.
Akubuthele kancane mzukulu ke ngikhiphe ibhabhalazi. Hayi, ibhabhalazi linthwele lindwalise kanzima ngolwesine kunje. Hayi ke siligciba ke uhlelo lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba. Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana ugqitshiwe lamhlanje. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights sithole uhulumende sithi uyaqhubeka ukuhlukuluza amagqwetha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, salani ke ku-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.